So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ichona njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhla ka 15 kumpalakazi 2017 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress.
Umongameli ufanele ugqeke ukuthi kodwa asibambanele nabo kwabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla lifuna umuntu wonke bathi uwesikhitaaziprojalaneobauhlenzekala kudala.
Ibandla le-African National Congress kwele-South Africa selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu eHarare we-Extraordinary Congress lamhlanje ozakwenza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozalikhokhela okweminyaka embalwa elandelayo. Umnangagwa owahluthuna intambo zombuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leli leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo lamhlanje emhlanganweni lo. Okwamanje sixoxelo uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Congress ngokwenzakala khona ngale eHarare.
Umongameli ufanele ugqeke ukuthi kodwa asibambanele nabo kwabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla lifuna umuntu wonke bathi funa uwesikhitaaziprojalaneobauhlenzekala kudala.
Ye, kodwa nxa sesikhangela sibili Baba Golide, ubona njani ke iCongress leyi izanceda njani abantu beZimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yikuthi kona iZANU-PF ibandla elibusayo. So iZANU-PF yiyo eforma i-government futhi. Manje nxa iZANU-PF izidabukene isilwa, kutsho ukuthi kona even izinto zomkonomi ziyama ngoba abantu babe sebebhizi beconcentrate amandla ekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe, umkhonomo welizwe. So nxa iCongress le ingafika esigabeni sokuthi sibabanise abantu bonke, then it means ukuthi abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomo weZimbabwe. So it's a very important step, ihlandla eqade kakhulu sekumele libanje kuhle kakhulu ukuze kube lo mayano nalowo, kube lo moya wokusebenza ndawonye nalowo ozeza ukuthi kona kutranslate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze bendawoni.
Ye, siyabona njalo ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancedisa kukhetho lukamongameli, bakhona bathi ha kungazani kakhetheki kangako bayasolasola. Pho ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani bohlala besola. Umuntu vele nxa edaliwe kaninginingi ufuna umhlala esola, akulanto enhle vela angayiboni senzakala. Kodwa mina ngibona ngani kuthiwa bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba Mnangagwa ithuba, i-chance ukuthi naye asebenze asiqhubele phambili, siye phambili. So mina ngibona ngani kuthiwa abantu abake bengene ngumoya okungasoli, bengene ngumoya othiwa asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mina ngantwa uma umethe izinto ezimnandi, uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwana kwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke, yinto eqakatheke kakhulu kelela. So singakwenza kona kwana then we begin to be in the global family, which means ukuthi sesiphila la mazwe onke nani yenembeleva kamo sabe sizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitheni sesingasathethisani. Anto bona yinto emnandi nana, yinto evele idingakala kodwa besiyiswela, besiyishoda isimwini into yelana. So bonanta nge-steps nalethi kuphela asimsekeleni ubaba Mnangagwa.
Lo ke ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF osemhlanganweni weZANU-PF Congress khona ngale ke eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo, ake sizweni ukuthi uthini.
We must now for a fight retain those who fought us to spare the fight and regain the trust of the people. We have prolonged the equation where the deeds of ecstasy have become revolutionary. We have infiltrated our party 1975. In this regard, war veterans, there's a big role to play. They are not expendable. Their value for it, their value far exceeds. Their value far exceeds the numerical value of their vote. We should give them a prime of place, appreciating the sacrifices they made in the past, valuing their current role in socializing youth on the past norms and efforts as we chart a course for the future, well embedded in the same foundations of our past. I thus urge the party to manage intergenerational transitions so the spirit of the struggle is returning and the past forum is a living tradition. Comrade delegates, I urge the party to introspect and self adjust in conformity with the principles and generous frontier. In this regard, Article 2 of our party's constitution outlines the end and objectives of our party as in the earlier bill to oppose resolution, tribalism, regionalism, nepotism, corruption, racism, religious fanaticism, xenophobia, and related intolerance, discrimination in terms of sex, and all forms of exploitation of men by men in the Bible. In line with this instruction, therefore, my assistance to the head of the party must never be interpreted as a defeat of one faction and installation of another. My presence should not be perceived as a right.
Ye lo ke ngumnumzana Emerson Mnanga kwa okhuluma khona ngale ke kwe Congress kubandla le ZANU PF lapha kwenza khona umhlangano lakhuluma ngakho lapha ukuthi abantu kumele balwisane lokuningi ungazani kubhidliza ibandla leli okunye khulume ngakho kakhulu ukuthi abalwa impi yenkululeko kumele ukuthi bangene ku ZANU PF bonke basebenze kadalala ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo uthi basebenza sibili abantu bezanu PF abalwa impi yenkululeko uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kumele ukuthi abatsha labadala basebenze ndawonye ukwezithi nxa kusuka abanye kungena abanye ukwezithi kusebenzeke kakhulu uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kulalokho kuthiwa yinketa bechabi kumele iphele kuzobuya njalo lokuthi kulalokho kuthiwa ke i-corruption kumbe ukufumbathisana uthi lakho akulunganga ngakho kumele kulwisane lakho silethula ngoba sesixhume khona manje intathela izindaba yethu uMavisi Gama khona ngale ukubandla le-ZANU PF i-Congress yabo siyakwamukela uMavisi Gama kuhlelo
ngiyabonga lithola njani mlaleli yebo kambe singapha ngasemhlanganweni omkhulu we-extraordinary congress we-ZANU PF oqhutshwayo namhlanje lo mhlangano uza ngemva kokuba ibandla le-ZANU ikolithi lebizele lo mhlangano baphambilini eziphikiphiki ezithe zaba khona ngesikhathi umongameli Robert Mugabe eseseyiyo inkokheli eseseyiyo obelikhokhela leli bandla kufunwa ukuthi kukhethwe inkokheli entsha sekuxotshe abanye ebandleni okubalisela yena umnumzana Emerson Mnangagwa kwasekufika leziphikiphiki-ke abakubutho basebethatha bahluthula intambo zombuso kulapho-ke umnumzana Mnangagwa asuka wakhethwa khona ngabohlangothi le-central committee ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla kuze kuthi sekuyiwe ku-congress ezayo emveni kwalokho wakhethwa njalo ukuthi abe nguye oza kuba ngomela ibandla leli kukhetho oluzayo injongo yalo mhlangano kakhulukazi ngeyokuthi bakutsho ngokusemthethweni webandla le-ZANU PF ukuthi ngempela umnumzana Mnangagwa nguye osengumkhokheli webandla njalo enguye njalo phela uhulumende ukhangelele njalo ukukhethwa inkokheli yabesifazane njengoba ethilo umnumzana Mnangagwa izolo esithi uhla ngothi zabesifazane beliphazamiseke kakhulu, kungakho kuyadingeka ukuthi ikhethwe inkokheli yabesifazane. Konke lokho kuzakwenziwa kulo mhlangano wanamhlanje. Kukhangelelwe njalo ukuthi uzabetha amagama alabo okumele babe ngabasekeli bakhe ebandleni. Abasebenzi bakhe kuhulumende izakutsho lokho, lokho kusemandleni akhe. Ngasikhangela isisekelo sombuso sebandla leZanu-PF, nguye olamandla okubetha amagama okuthi ubani ozakuba ngumsekeli wakhe. Baningi abacabangela ukuthi omunye wabakubutho, inkokheli yabakubutho ovekhokhela nguye umkhokheli wabutho, nguye umsekeli wakhe. Kucabangela kwabantu
ye kodwa loba kunjalo
luhlangano le olamhla.
Ye, nxa sisikhangela ke khonapho ke Mavis Gama, ubona zani ke ukwethulwe ngumnangagwa abantu bakuthethe njani?
Abantu bakwemukele, kodwa ngizathi ngazise abalaleli ukuthi ubakhuzile abalandeli bebandla. Bekuhlatshelwa ingoma zokumdumisa nezokumhaya, kodwa yena ubakhuzile ngendlela yemuntu omdala esithi yena angathanda kakhulu nxa abantu befuna ukumdumisa bahlabele ingoma yelizwe, loba ingoma ezazihlatshelwa empini, hatshi ukwenza lokho okwakusenziwa ngesikhathini likamongameli owayengumongameli uRobert Mugabe. Ungazanga ukuthi bhadla, kodwa uthena ungumkhokheli womuntu wonke, njalo injongo yakhe ukuthatha lesi sikhundla sokukhokhela ibandla akufiki ukuthi kuphakamisa elimicele umacele lawo kade lisana, kodwa ukuthi akhokhele ibandla. Njalo injongo yebandla kumele ikhangele hatho kwebandla kuphela, nokuthuthukisa umnotho kube libandla elethukile kunalelo kade likhokhelwa uRobert Mugabe.
Ye, kodwa ngamafitshane Luzi, ngamafitshane Mavis Gama, umhlangano lo uphela nini?
Awusazwakali kuhle. Umhlangano ukhangelele ukuphela namhla, yilona langa lapho kuzakhethwa khona inkokheli, kwenziwe yonke imicimbicimbi edingakalayo.
Ye, siyabonga, siyabonga kakhulu.
Ngoba kusasa abantu babe sebephindele emakhaya.
Ye, siyabonga kakhulu ke lo Mavis Gama ukhonakale ke eHarare kuCongress yeZANU-PF. Ye, kusenjalo-ke uZulu uthi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze ukuthi asebenzise iCongress yebandla lakhe leZANU-PF ukuthi kuqedwe izenzo zebandla lakhe ezokubongana ngezokunikezana izikhundla kuhulumende kulokunikeza abazi umsebenzi. UGibson Bebe usadulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Congress yeZANU-PF eqala namhlanje eHarare ikhangelele ukwamukela uMongameli Mnangagwa njengomkhokheli waleli bandla esekelwa izigaba zonke zelizwe ukuthi alimele kukhetho lokudinga uMongameli lomnyaka ozayo 2018. Isakamuzi seHarare uMnumzana Wellington Mkanayire uthe ukubongwa ngokuphiwa umsebenzi kuhulumende sokuvele kwaqalisa ngokuphiwa kukaMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba kanye lo-Air Marshal Prince Shiri osebona ngokulima. Njalo akusoze kumangalise ukuthi uGeneral Constantino Chiwenga akhethe ukuba ngumsekeli kamongameli.
Umhlangano wanamhla weZANU-PF ngokusekela lokupha amandla kuMnangagwa, njalo ngokupha umvuzo kulabo abamncedisa ukuthi ebe ngumongameli. Singakhangelisisa amasotsha anjengo-Eparanshiri, labo SB Moyo, labanye amanjengomatendedana obo umvuzo sebawuthola. Sekusele ukuthi sibone ukuthi uChiwenga bazamenza uVice President yini.
Ingcwethi ecubungana ngezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi kumele sikhangele lomhlangano njengendlela yeZANU-PF yokukhumisana umlotha ngemva kwengxabangxoza ebisibambele libandla okuqale ngokuxotshwa kukaMnangagwa langokukhishwa kukaMugabe esikhundleni.
Kuze sizwisise li-Congress njengendlela yokuthi ibandla kathesi selikhothisana umlotha ngemva kwengxabangxoza esike sazibala emaphepheni ukuthi beziphakathi komhlangano eziyizo njalo eziyenze ukuthi umhlangano udinge ukuzibumba kutsha ngokubeka uEmmerson Mnangagwa njengomkhokheli walelo bandla.
esinye njalo isakamuzi seHarare unkosikazi Thandazile Moyo uthe yena ukukhishwa kwaMgabe kushiye iZANU-PF ime kahle njengoba wayesethethe ibandla leli walenza elakhe. Uthe osokusele ukuthi uMnumzana Mnangagwa abambanele labo abaqhashileyo ukuthi basebenze ngenjongo enye ngoba sehle wakhanya njengomuntu ongathandi ukudlalisa imali ngokuquma isikhathi seCongress.
iZANU-PF without uMgabe, I think izaba iZANU-PF engcono kakhulu, because when we look at indlela uMgabe akade senza ngayo, iZANU-PF ibingase iyo party leyana abantu akade beyazi efaka amaneeds abantu phambili and all.
iCongress yeZANU-PF iqala okusemthethweni namhlanje eRobert Mugabe Square eHarare isiyaphela ngomgqibelo lapho izigaba zonke zeZANU-PF ezizaveza usekelo lwazo kuMnangagwa ukuthi azimele kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ngezikhathi zikaMgabe lomhlangano wawusenziwa iviki yonke. Ngimele isitho 7 seHarare nguGibson Pepe.
Kusenjalo-ke izakhamizi zakoBulawayo zimelele ukuzwa ukuthi kuyaphumani emhlanganweni webandla leZANU-PF. Abanye bathi bafisa ukuthi umhlangano lo uthathe isinqumo sokuthi izabelo zibe lozibuse njengalokho okumemethwe yisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 Anastasia Moyo usethulela lolu daba.
Abanye abantu abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyingcosana okuzaphuma emhlanganweni lo ngoba ibandla leZANU-PF alidlelani kahle labantu bemathebheleland kanye lenkabazwe. Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo oluntu abameli Human Rights, uMnumzana Thinei Mukhwewa, uthe ukhangelele ukuthi umhlangano lo uthinte udaba lombuso wezabelo.
Okuqakathekileyo abantu abangani bayakunakanela abakufunayo okungaphuma kuCongress le yikuthi iZANU itsho ukuthi ayisoze yenze i-violence towards the elections. They make a resolution that a number of corrupt leaders should be arrested.
Abanye abantu balombono onjengokaMkwewa loba nje bethandabuza ukuthi umhlangano lo uzasungula uZulu ebunzimeni abhekane labo. Ingcwethi zombusazwe zithi uZulu uthiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi uMnangagwa uzabenzelani. Enye yengcwethi lezi uMnumzana Efincube uchaze ukuba abantu bakhangelele ukuthi kwethulwe umbuso wezabelo ukukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthi bathole imisebenzi.
Zintathu izinto eziyabe ezikhangelelwe ngabantu bemathebeleland kuCongress yeZANU-PF uma izaba lomehluko kulezi ezinye ezibe ezokuchitha isikhathi nje. Kumele iphumele lokucacileyo ukuthi i-devolution of power iyaba khona, ibuye iphumele ukuthi iGugurahundi iyayilungisa, ibisiphuma le ndaba yemisebenzi, ukudalwa kwemisebenzi, ukuvuselelwa kwe-economy ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Nxa zona lezo zinto zontathu zingezwanga, iCongress le iyabe ukuchitha nje isikhathi ngokubuya bengakhulumi lokho okufunwa ngabantu.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthe akulalutho olubambekayo abalukhangeleleyo njalo umbuso wezabelo awungeke wavunywa libandla elibusayo.
Akula ngoquko ezadalwa libandla leZANU-PF ngemva kweCongress yabo. Loba abantu bekithi becabanga ukuthi iZANU-PF okhokhelwa nguMnangagwa izaba lomehluko ngoba kuntshintshe ikhanda, wangena elinye ikhanda mhlawumbe elilocuku loncindezelo ikakhulu ebantwini besiNdebele. Sinanzelela ukuthi iZANU-PF is a system. Ngokunjalo ngemva kweCongress akulanto akulamahluko ozayenzakala, kanti i-devolution of power abantu bakithi abakhohlwe ngokuthi iZANU-PF izabanika.
Abanye abantu banethemba lokuthi umhlangano lo ungaba lomehluko nxa kuqathaniswa ngokwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esakhokhela ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Metam Wave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of blue. Ntathe lithuba nje ngamafutshane ukuthi ngiqolise ukuthi siphuzile ukuthi silenzele lokuthiwa yi-live stream elithanda kakhulu. Kusenjalo ke ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress kusasa liqala umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli entsha, ukuqela umkhokheli walo oza kuba umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019. AbaZimbabwe abasebenza lokuhlala kwele South Africa bathi lakubo kuqakathekile kakhulu ukwazi ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso kulelo lizwe. UBenedict Nhlapo usiba lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Amalungu ebandla le-ANC aseqalisile ukufika eNasrec eJohannesburg emhlanganweni wamalanga amathathu wokukhetha inkokheli yaleli bandla. Amehlo wonke atenhlo kumsekeli kamongameli uMnumzana Cyril Ramaphosa nowayengumgcinisihlalo we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma, okuyibo abahamba phambili kulabo abancintisa esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Okuqakathekileyo ukuthi ozanqoba phakathi kwababili laba nguye oza kuba umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019 okukhangelelwe ukuthi ANC yiyo ezanqoba. Incithi kwezombusazwe usikhwixa mfundo Susan Boyson uthi kukhanya zindala zombili.
I think it is head to head.
Ngicabanga ukuthi kuza kuba kutshiki lobhanqa, kumbe ngithi uNkosazana Dlamini nguye ozanqoba, kodwa umehluko kuza kuba linani elincane kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi loba nje kuthiwa eyomdeni kayingenwa le bazayingena ngoba ukuthi ngubani obusayo kuyabathinta labo kakhulu. UNkosazana Ntando yenkosi Moyo ohlala eJohannesburg uthi ukuhlala kwabo eSouth Africa kuya ngohulumende ophetheyo lomkhokheli wakhe.
UPresident okhethwa uyasi-affecta njengamaZimbabwe ngoba yena le government yakibo abasetha ama-policies ukuthi bona bazokwenzani ngathi kweyama ezandleni zabo.
UMnumzana Innocent Ndlovu yena uthi kungangena umongameli ozabhidliza umnotho welizwe iningi labeZimbabwe labo bangazibona sebengomatshaya inyoka.
Ama-investors for example kungakhethwa upresident abangamfuniyo bona bangadecide ukuthi bona be-withdraw imali leyo sebeyifake kulelo lizwe. And then nabantu abanemsebenzi kulawo makhampani obokunama-investors khona balahla imisebenzi.
Kanti kumnumzana Lungisani Mabuya uthi njengezizalwane zeZimbabwe bayibheke ngabomvu impumela yalo umhlangano.
Besicela nje sengathi mhlawumbe kusho ukuthi kungahamba kahle bonke nje ophethe odliwa dliwa yamukele. Sinethemba lokuthi konke sicela elizweni laseNingizimu Afrika esiya kuphiwa kahle njengoba bekuphethe ubaba uJacob Zuma.
Ingcwethi zombusazwe zithi uMnumzana Cyril Ramaphosa nxa engakhethwa ulakho ukukhanga abezamabhizimusi njengoba ekhanya esazi ngezomnotho futhi eyizonda inkohlakalo. Ngakolunye uhlangothi bathi ukunqoba kwaNkosazana Dlamini Zuma kungahle kulifaka enkingeni ilizwe njengoba kukhanya evumelana lokuningi obekusenziwa uMongameli Zuma obese ulalise ngogedla umnotho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ye njengokucela kwethu sicela kakhulu sibili ukuthi lingene ebulenjini beFacebook lapho kade kumele liphoste khona inombolo zenu njalo libhale ufuna ukubhala ngokwenzakala kubandla leZANU PF lapha kukhuluma ngeCongress. So ke silabantu abaningi sibili ababhalileyo njalo labanye asebekhona khonapha-ke emsakazweni. Okuqala nguRebecca Bhebhe. Mama Bhebhe, kunjani?
Kunyaphila.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khona?
Ngikwela Butswana.
Ngeke kunjani Butswana?
Hey, kunzima khona kuphela kuncenga nje impilo.
Yeah, so wena ungathini ke ngakhona ukukwenzakala kubandla leSouth Africa PF? Wenza umhlangano omkhulu sibili, uthini ngawo?
Hey, angazi sibili kodwa ngicela lutshintsho nje kuphela, kodwa kuphela njengoba kulokho kungena abantu abafanayo nje kuyafana nje kuphela, kodwa sidinga utshintsho nje kuphela.
Utshintsho ufuna ukuthi ulubone lusiba khona ngolunjani?
Kakhulu esigabeni semali esingaba sinceda kakhulu bebisela izimali esigaba semali so kakhulu esifula lilizwe ma kungela mali elizwe akuphileke.
Ye, kodwa ubona zani kodwa iZANU ingalungisa konke khonokho elikufunayo kumbe siyabe sesixoxela nje njengabantu?
Ayi, kubane nje kuzixoxelwa nje kodwa manje kuyakhipha nje iZANU nje befake enye iphathi.
Hayi siyakuzwa kakhulu phose lokugcina mama.
Yeah.
Yeah, phose elakho lokugcina. Hayi, all right, bye bye sibongile mama, sibongile. Bye. Yeah, phone yakhe kathi ngazani sekiliza. Silobaba ke uShepard ecingweni khona manje. Baba Shepard kunjani?
Eh, wothaphile kanjani baba?
Ngiphile kakhulu. Isibongo mbani Shepard?
Shepard Ndlovu.
Yebo Ndlovini. So wena ubona njani? Kona kwenzakala kubadlala ezaniphefu.
Eh, ngiyachakhala mphele na emathebeleni lapha. Isifuna kusibe lati ukuthi lati singabantu lapha emathebeleni.
Mhm.
Ngoba thina emathi lapha ngathi asifuna njengabantu lapha elizweni.
Eh.
Ngiyachakhala nje kwamanje lati nepo umangamelo khona engasizwela nakuthi uyavumakala lati sibona ngathi singabantu. Eh, kunjalo nje.
Yeah, kodwa ngasukangela ubona ngizani ibandlela ezaniphefu lingenzelani kodwa abantu. Wena ngombono wakho.
Ayizolo.
Ibandla lezaniphefu lingenzelani abantu nxa ukuthi besenza umhlangano nje. Baphuma lani konapho.
Eh, umhlangano lo ngathi sikeza kahle impumi yala. Athi lethi nje ukuthi sikahle ngoba nje ngiyakhuluma nje.
Mhm.
Kodwa hayi asazi njalo kwethembisa asazi njalo kuzokuzokuzokuzenze ukuthi ufunayo.
Wena ufisa ukuthi ngaba kwenzelani njengesizalo sesibaba?
Ya, nasona yeyizazi phela imisebenzi yabana siyenze kanti abantu bethu befunda esikoleni, bethu befunda enhle, izibedlela zakhe izibedlela kwenjalo nje, yonke into ibehle nje kubona kathi ibizela ngabantu ngelela lamthokozile izibedlela.
Mhm.
Emathebeleni.
Ye, kodwa ke kulabanye abakhuluma ngokuthi kumele izabelo zivunyelwe ukuthi zizibuse. Ubona zani umnanga kwe ngakuvuma khona?
Aya kuthembisi lokhu ngathi la ngoba nje hey into yenze siyabusa ikhulumo sakazini ngoba eqinisweni nje labantu hey kunzima phela sinyaba kuyithe emandebeleni ukuthi la ngibona kungenzeka lokho.
Mm. Hayi ke siyakuzwa kakhulu ke Shepard, so ke akuphose elokugcina mfowethu.
Hayi lokugcina nje mina ngisho nje ngibe fanele ngiyachiwe imigwaqo yakhiwe idolobheni labonayo nalakhiwe libanje idolobho lesikole emakhaya yakhiwe yabantwana befunde. Eh, ngabe futhi abantwana befunde ngabantu abalimi babo ngoba abantu abethu abanye bafile esikoleni abafundisa abantu abangasebangakhulu abakhulumile ulimi ongayisiwo.
Eh, so kuvame kanganani khonokho?
Eh, hayi indawo eziningi unika ithungo kaya kakhulu ngoba umntwana esikole lokhu ufunda sanye efundisa iNdebele kodwa angeke akufake isiNdebele ngoba ufundisa umuntu ongasiwo ilanguage yakhe.
Mm. So sizwa kuthiwa kubhakile khonokho, kubhake kanganani?
Ayi indawo yonke imathebeleni yonke vele igcwele nje abantu bekhumishona nje ama-teacher ezikolo zine ama-best certificate ama-home affairs umntwana uthele home affairs ngale umuntu olapho ukhumishona uma umntwana ethele i-best certificate so umntwana amaphumele mayebhala igama la alikho right.
Hayi
so lokho nje suka nje ukuthi ngabe umangamela kuyokubheka konke lokho kwenza kale kuningi.
Ye siyakuzwa kakhulu Shepard, sibonge kakhulu ndoda.
Hayi ngiyabonga.
Yes, bona ke lapha ke ababhalayo. Ambrose Pride Maphosa uthi sengikhona. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzo sokubuya ke uhlanjiwe Sibanda sithole uthi Opa Mjinguri kule nto ayenzileyo engazani kayithokozeli. Singazi ukuthi kungabe kuyini. Kuzobuya lo Noma Ekhabo uthi ye bantu kunzima esikubukeleyo lapha. Kuzobuya ke u Gift M Malubuseng uthi hayi iZimbabwe iyabhowa civil shame. Then kuzobuya ke Apostle Media Ndube uthi ubukele. Siyabonga kakhulu uthiwe ukuthi la ubukele khonapho. Kuzobuya ke uShadrack Jones uthi qoki. Yebo uShadrack Jones, siyathaba ukuthi ungenele la kuhlelo. Simon Netta uthi lami ngibukele ngiseBotswana. Sesidiniwe vele ngebandla lezanu PF ngase safuni. So abantu ke bayakhuluma lingakhohlwa ke ukuthi ngo 5 o'clock Zimbabwe time sabe sikhona pha ke sitshaya Zimbabwe Today. Liphoselani nombolo zenu ukwenza ukuthi sijabuleni sisonkeni njalo sixoxe indaba eziningi. Ye, so ke singakehlukani, sibone kade sikhokhela namhlanje. Ibandla lezanu PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress kwele-Harare. Ibandla le-African National Congress njalo selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngo-Kips Dube. Litshone kahle.